bemphakathini abequla elikade lisiyalungiselela khona ngale sihambile ngemva kwayizolo saba khona izolo sesiyahlangana nabantu hatshi izolo nje sithese siyalala thina abantu bezamsefu baqalise ukubhoda phakathina kwemizi betshela abantu ukuthi ozavuya nje ezitolo hatshi emhlanganeni lo muntu uyabe sengimthengisi ngabona bekwenza
khona okumqoka okukhulunyiweyo kulo umhlangano ukuyini sikhangela yena umkhokheli we-alliance umnumzana Chamisa labanye futhi abakhulumele
ikakhulu imessage ekade ikhona ekhulunywe ngumongameli ngeyokuthi sokuyisikhathi nesokubana abantu bezimbabwe bethole njalo ithemba ithemba lokuthi lokhuyana ababuthenziswayo ngesikhathi sempi bemiswa uSmith abantu bedinga uzibuse abantu bathenjiswa ukuthi bezathola iKhenani elocabho njalo eloluju iKhenani leyo abantu abayitholanga kusukisela ngo-1980 akwaze kwaba namhlanje abakutholileyo ukuhlupheka abakutholileyo ukuhlukuluzwa abakutholileyo ukuswela imisebenzi lokuswela okokudla yikho okwenzakeleyo eZimbabwe kusukela ngo-1980 umongameli uChamisa ubathembisile abantu beZimbabwe ukuthi hayi kathesi sokuyisikhathi esokubana ke bebuswe hayi ukuthi bebuswe kodwa ukuthi bekhokhelelwe ngabakhokheli abahlonipha amalungelo abantu babe ngabakhokheli abantu besithi hayi into esifuna yimisebenzi belungise imisebenzi hatshi abantu bokuthi bangatshelwa ukuthi esikufuna yilokhu bona benze okwabo esikubonayo ukhulumile umongameli uChamisa ukuthi lokhu esikubonayo kwamaskava amaskava esesiwabona kathesi kasidli amaskava thina abantu bangabopha amaskava besiya emazweni wonke atshiyetshiyeneyo but ayisikho esikudlayo abantu beZimbabwe bafuna amafektari abantu beZimbabwe bafuna izibhedlela abantu beZimbabwe bafuna impila kahle enhle bafuna ukuphila kuhle njengamazwe wonke njengabantu bamazwe yonke so umongameli uChamisa yikwakade elithembisa ukuthi hayi kusukela ngoSeptemba uSeptemba kabamthathe abantu bembhale phansi njengenyanga yokuvula amafektari uSeptemba kabamthathe abantu kube yinyanga yokuthi izibhedlela zayo sezile mithi sezilakwedokotela uSeptemba yinyanga yokuthi abantu beZimbabwe bethole uzibuse sibisibili hathi uzibuse wokuthi batholane kuphela kodwa uzibuse njalo ukuthola nokukhululeka ukuthi benza into abayifunayo elizweni labo ngoba ilizwe ngelabo bengaphili ngendlela yokuthi kube lokhu bencindezelwa nge-1 PF bencindezelwa umnangagwa okhulumile njalo umongameli uChamisa ukuthi hayi umnangagwa ubevele khona kule iZanu PF kusukela ngo-1980 ule 37 years ekuhulumende akulanto entsha angayiletha umnangagwa wasekhuluma njalo ngokuthi bona umnangagwa bakhuluma nge-new dispensation i-new dispensation isigamba nje esifakwe ethareni nxa kuthe kwaba le-potrol kodwa ayisikho abakufunayo abantu beZimbabwe bafuna i-total change so ubathembisile ke abantu bakomreo ukuthi hayi total change iyabuya njalo ukwethuselwa lokho okwenziwayo okwama-receipt ukuthi abantu bathathelwa ama-registration slip abo abantu batshelwa ebusuku ukuthi lingahambiyo emhlanganweni ongaka ubathembisile ukuthi hayi sizazama ngazo zonke indlela ukuthi siwuqede
lilo sekelo kuleso sigaba lanxa abantu lisithi bebesethuselwa
sithandekile ilizwe leli selihambile selihambe lobhuto okuthiwa nguChamisa uzulu wonke hanti mina ngikutshelwe ngathi kususela ngemva kwayizolo bengikomrekwa ngihlezi ngikhuluma nabantu ngikhuluma lezakhamizi ngingazitshengiselanga ukuthi ngizani bembona nje njengomuntu okazana abantu bakhulumile abantu sebediniwe kube lokhu bebuswa ngamaqebu bezalukazi abantu sebefuna ukuthi ilizwe liphathwe ngontanga ilizwe liphathwe ngabasakhulayo uChamisa hayi i-support ulayo ilizwe lonke mbonile la komreya wasibike ukuthi mhlawumbe okwakuqala amakhaya ase amaphandleni ase akwemreya siyawathatha ayaba phansi kwe-NDC.